Lamlela
lesikhathi umumbo wasudliwa kweminye imizi ngenxa yezulu elinengelanayo. Kodwa lonyaka isimo sithembisi endaweni eziningi eGwanda lapho umumbu kanye lamabele sesitsha ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Izansi emandebeleni ivela ithola izulu eliningi minyaka yonke njalo iningi selilahle ithemba lesivuno esihle lonyaka osekudala ukuthi lesabele indlala. Umnumzana Lino Sibanda yisakhamuzi senkwalini ematshetsheni. USibanda uthi usebenzise imali engamadola ngama-$500 ukuqhatsha ithalakitha kulima indawo engamahektha amahlanu. USibanda uthi wahlanyela inhlanyelo elesisindo sama-kilogram angama-2 ezikhombisa i-70 kg kodwa okwamanje udlalele evalweni.
Abantu basuke bathele inhlanyelo phansi eningi yonke bethemba ukuthi last year sula iningi nalonyaka bazazisula njengalast year bathela abaselahlanyelo kanti singaze libuye izulu. Inhlanyelo abantu abaselayo sesikhala ngokuthi nga ungancediswa ngenhlanyelo ngalibuyile kodwa ngalingabuyanga esikhala ngakho ukuthi abantu abayenzeni abancediswe ngokudla.
UNkosazana Simangele Ndlovu oyensindi kuwa 21 phansi kwenduna uMasuku uthi izulu alinanga njengalokhu obekukhangelelwe osekudale ukutsha kwamabele abo. UMandlovu uthi bazimisele ukulima njalo nxa bengathola uncedo lwenhlanyelo.
Izulu kalikho lokho esalima lapho izulu kazakilini.
Lobanje abalimisi behlezi bekhuthaza uzulu okungalima umumbu wodwa kodwa balima izilimo ezifuna amanzi amalutshwane ezifana lamabele. Iningi labantu kulesi sabelo liqhubekela phambili lilima umumbu. Esinye isakhamuzi senkwalini umnumzana Bekezela Moyo uthi nxa uhulumente engabasiza kuzamela lethe inhlanyelo ezilimo eziphanga ukuvuthwa ngoba kungasela sikhathi.
Sakhiya emasimini lapha sasalima sahlanyela saqhasha amatrekitha sahlanyela zinhlelo abaphansi siyamila kuhle but izulu liyasilahlisa langani liyathembisa ukubuya kuya amayeza efoke ukuchitheka ethwale lichithe kubuya umqando. So kuphe ungani uyakhizakhiza mhlaka-1 ngenyeza but lakho lana kwezindawo lapho waphonga ukukhiza ongatsho lutho.
Emhlubulweni ezansi yedolobha leGwanda eGungwe izulu kubikwa linile ngesonto kodwa bese kuvele konakele emasimini. Umnumzana Edgar Ncube owesimbuka phansi kwenduna uMathe uthi basaludinga usizo lwenhlanyelo ukuze balime kakutsha.
Ya izulu linile sibili ngesonto kodwa emasimini bese konakele into eziningi bese zithile. Uhulumeni bese asinika inhlanyelo sahlanyela kahle kodwa bese kuthile kathi sinqalinile sokumele siqale ukulima kahle. So esikusulayo ukuthi aluba besingathole inhlanyelo ngoba naleyo esilayo silime yonke sihle sayigcubela yonke phansi bekumile kahle kodwa hayi kuthile.
Ababona ngezomumo omkhathi bathi ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuthola izulu elinganeno lonyaka. Iningi lithi alikukholwa lokhu ngoba izulu likhanya lingani kuhle selokhu kuqale umnyaka. Endaweni ezifana laboStonewood eChinden iningi lokhu lilinde ukulima ngoba izulu lingakani. Amakhakhasi omumo omkhathi aveza ukuthi akulazulu elizwayo eliza kuna eGwanda kuviki ezayo kodwa kuzathisa kakhulu okungadala ukutsha kwezinye njalo izilimo. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 enkwalini ematshetsheni.
Lamlela nampa bafo bembula.